Vele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 16 kumbimbitho 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
asikukholwa thina ukuthi kambe nqa umuntu ezaphuma afakaze ukuthi umlimi uyajezi ezindlela uminister usitshela ukuthi ama disasters ongayenzala emhlabeni uNkulunkulu uyabejezi abantu eZimbabwe kade sibe le drought kambe uminister uthi ukuthi umlimi ujezi eZimbabwe ukuthi yenzeni ngendlondo kaminister.
Umongameli Emmerson Mnangagwa seze wangenela kudaba lokuthukuthela kwabantu ngamazwi kamphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri awukuthi i-coronavirus yindlela kankulunkulu yokujezisa elemelika ngokwethesa amalunga ezanu-PF izijeziso zenotho.
Encouraged that we've seen the level of preparedness and the level of alertness and readiness is far advanced. Our wish is to see more being done by the central government in terms of making sure that our airports are safe.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele esibhedlela se-Wilkins eHarare namuhla. Wakhuthaza uhulumende ukuthi aqinise imizamo yakhe yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus. Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abathi sebelahlekelwe imisebenzi ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuchothozwa kukamphathi ntambo obona ngezomvikela unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri phezu kwamazwi akhe ukuthi umkhuhlane we-coronavirus yindlela kankulunkulu yokuqalekisa elemelika ngokwethesa amalunga ebandla lezanu-PF izijeziso zenotho kubangele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angenele kulolu daba namuhla emizameni yokubhula umlilo. Ekhuluma labalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lakhe eChinoyi ngomgqibelo, unkosikazi Muchinguri Kashiri uthe umongameli weMelika umnumzana Donald Trump kumele abekwazi ukuthi kayisuye umlimu. Ngakho uthe umnotho weMelika usudilika ngenxa yecoronavirus ngendlela oweZimbabwe owabhidlika ngayo ngenxa yezijeziso ezafakelwa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika. Amazwi la asolwe kakhulu nguZulu jikelele njalo abikwa edanise abameli beMelika labakwamanye amazwe aphetsheya eZimbabwe. Kodwa embikweni wethu lenamuhla umongameli Mnangagwa uthe ngeke kusolwe muntu phezu kokuqhamuka komkhuhlane lo ngoba uyimvelo njengeminye yonke imikhuhlane ebangelwa ngamagciwane. Ngokunjalo umongameli Mnangagwa uthe eZimbabwe lima lawo wonke amazwe ahlaselwe yi-coronavirus. Uthe njalo iZimbabwe ikhala lezimuli zabalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yalomkhuhlane. Lanxa kunjalo uZulu ulokhu wethu kutele phezu kwamazwi ka-Opa Mchinguri. Sixoxele umqondisi weBulawayo Progressive Residents Association njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Besingakhangelelanga njengabantu beZimbabwe ukuthi umuntu oqathe njengominister olesikhundla esiphakemeyo kanjana engaletha amazwi aluhlazo kangaka phakathi kwabantu. Kuliqiniso lokuthi umkhuhlane uhlasele, kodwa ke asikukholwa thina ukuthi kambe nxa umnisi ezaphuma afakaze ukuthi umlimo uyajezisa. Ngezindlela uminister usitshela ukuthi ama-disasters wonke ayenzakala emhlabeni uNkulunkulu uyabejezisa bani. EZimbabwe kade sibe le-drought, kambe uminister utsho ukuthi umlimo ujezisa iZimbabwe ukuthi yenzeni. Ngengqondo kaminister sibe lama-disasters eChimanimani lapho kufike khona abantu kulomnyaka ophelileyo kulamanzi akhukhula abantu. Kambe uminister uthi ukuthi disaster njalo umlimi ujezisa iZimbabwe ukuthi yenzeni. Kungumnyama omkhulu ukuthi silabantu abanjengominister uMchinguri abalengqondo njengaleyo, ngoba ngase sinanzelela sibili kufanele abantu babambane bancedisane ukuthi lomkhuhlane siwuqede, njalo sibe lemizamo yokuzwelana lokuncedisana. Kodwa nxa esekhuluma ngale ndlela uyatshengisa ukuthi iZimbabwe yona kutho ukuthi nxa abanye bawelwa zingozi la iyathokoza, and uminister uzayenza abanye abantu bangakhulumi kuhle ngoba abanye abantu baze bathi bona ngezindlela kutho ukuthi uminister nxa esithi yena idisaster leyi eyenzakalayo yomkhuhlane wecorona yisijezo se-America ngenxa yama-sanctions. Kutsho ukuthi phela le ngozi ezenzakala khona le eZimbabwe eChimanimani yezamanzi utsho ukuthi umlimi wayejezisa yini umhlubulo nalano weZimbabwe ngokuthi kwangena igugu rawunde yini. Usesenza abantu babe lamazwi abuhlungu, usehlanyele singathi thina ikuzwa inzondano phakathi kwabantu isi-hatred. Ispeech sakhe i-hate speech leyana isincedisi, isenza njengabantu beZimbabwe sehlukane.
Umongameli Mnangagwa wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi usemise ingwendo zeziphathamandla zakhe zokuya emazweni ale coronavirus. Kodwa sibone ngempela viki lapha umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubese Norway lapho osokufe khona abantu abathathu, namhlanje ukwele Germany lapho osokufe khona abantu abalithumi lantathu. Ungathi lokhu kuveza ukuzimisela yini ngempela kuhulumende ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo ungene eZimbabwe?
Akuzwiseki ngoba thina besicabanga ukuthi nxa upresident ekhulumile ubesitsho ukuthi abantu bengaphumeli izweni besiya kulawo mazwe ayingozi, bangasuki ngale futhi emazweni ayingozi bebuya ngayo. So ngokwenza njalo sokusenza abantu sisole thina ukuthi kambe iZimbabwe iqinisile yini ngaloko ekukhuluma kumbe nje ikhuluma ukuthi ithabisa abantu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe njalo ungumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kunjalo nje umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa namhlanje wethekelele esibhedlela seWilkins eHarare wakhuthaza uhulumende ukuthi aqinise imizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeMDC bathi sebesungule uhlelo lweZimbabwe Lockout Coronavirus Zimlock lokukhuthaza abantu bonke elizweni ukuthatha wonke amanyathelo abawenelisayo ukulwisana lalo mkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuthekela isibhedlela seWilkins, uShamisa uthe ilizwe lingenza ngcono ukulungisela kulalokho elikwenzayo.
Encouraged that we have seen the level of preparedness and the level of alertness and readiness is far advanced. Our wish is to see more being done by central government in terms of making sure that our airports are safe.
Lokhu kugcizelele isikhulumeli seMDC uMnumzana Daniel Molokeli othe njengebandla bazalwisana nalomkhuhlane.
I-MDC njengenhlanganiso iqalise inhlelo okuthiwa iZim Lock Campaign eyabe ikhuthaza amaZimbabwe amaningi eZimbabwe yonke jikelele ukuthini balungiselele ukumemetheka komkhuhlane osukhona kulezi nsuku we-coronavirus. I-MDC njengenhlanganiso izayenza konke okungaphezu kwamandla okusezandleni zayo ukuthini abantu beZimbabwe babe lokulungiselela okuhle mayelana ngomkhuhlane lo.
UChamisa uphinde wasola amazwi omphathi ntambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri lapho athe udube lwe-coronavirus lwehlele amazwe angentshonalanga njengezijeziso zokwethesa eliZimbabwe izijeziso zomnotho. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jenisa Ntungagwa uthi okwenziwa yi-MDC kulungile ukubambanisana lohulumende ukulwisana lalo mkhuhlane.
Into engethusayo mina angilaqiniso ukuthi khona uhulumende wethu njengesizalwane seZimbabwe uzayenelisa ukuthi lokhu akulungisise ma kuwukuthi i-virus le ingangena eZimbabwe. Okwesibili, asivele kasila esingathi health delivery system ekhona. Uthi ukuthi masayehlulwa i-cholera engasovirus ngingazi ukuthi i-corona sizayenelisa ukuthi siyisebenzise. Iningi labantu bethu bahlala emaphandleni ngingazi ukuthi kukhona yini izakhiwo ekumbeni amaklinika angayenelisa ukulungisa lokho. Okwesibili, lapho emadolobheni bekuvele kungela amanzi, into amanzi agelezayo akula, amanzi awempompa akula. Utho ukuthi mina amboni senelisa ukuthi singalwisana le-virus le makuwukuthi ingangeni.
Ngaphansi komkhankaso wezimlokhu ye-MDC ithi amalunga ayo asedayela ephalamende azavota ukuba kube le mali ebekwa eceleni nguhulumende emela ukulwisana le-COVID-19. Unobhala wezempilakahle kwi-MDC uDokotela Henry Matsore nguye obikwa ezakhokhela lolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umeya wakwaBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uthi uhulumende kumele adlulisele phambili umkhosi wokunanza ilanga likazibuse kanye lombukiso weZimbabwe International Trade Fair ukuze kwehliswe amathuba okumemetheka kwe-coronavirus. Imikhosi yomibili ikhangelelwe ukwenzelwa kwaBulawayo ngenyanga ezayo. Lanxa engakabi khona osetholakale elomkhuhlane lo eZimbabwe, uMguni uthi ukubuthana kwabantu abanengi kungenza igciwane lomkhuhlane lo limemetheke kalula nxa omunye wabo elalo. Ngokunjalo uMguni utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kumele amise imicimbi le yenziwe nxa ingozi yalomkhuhlane isiyehlile.
The trade fair isichayisa ngovalo kakhulu ngoba kuzabuya abantu abavela amazweni atshiyeneyo, kubo-Europe, kubo-England, kubo-America, kubo-China, ngoba sananzele ukuthi i-China empikisweni eminingi ye-trade fair yiyo elamankampani amaningi abuyayo. Njengedorobha state nasiqale lolu daba esingathi debate ukuthi sizwe phela ukuthi izakhamizi zikhangelele kithi ukuthi hawu bantu lathula kangaka lohulumende wathula lina lithini njengedorobho yikho ke ngikhiphe singathi press statement asithi hayi sibona ngani imkhosi leyi imthimba leyi kungaba njani ukuthi idluliselwe phambili nxa kusenza ukwenzela ukuthi sinqabele ukumemetheka kolomkhuhlane ngoba ngesilungu bathi prevention is better than cure.
Njengekhansili selike lazama yini ukukhulumisana laye uhulumende ukuze limbonise ngengozi elithi ingaba khona alubana limbuthano ithe yaqhubeka?
Uhulumende asikakhulumisani laye, of course le ndlela zokukhulumisana laye through iministry yethu local government, kodwa okwamanje indaba le ibisese kudepartment yethu health ukuthi babonisane le ministry yabo health ukuthi uboniswane ukuthi sizobani esingalithola kuhulumende nxa kuyukuthi nimthimba le lemidlalo le iyaqhubekela phambili. Kodwa silethemba lokuthi baza kuzwisisa njengoba ukhangela South Africa sebemise ngathi imidlalo eminingi yena leka hulumende ukuthi abantu bengabuthani bebanengi. Sikhangela ukuthi uhulumende laye emavikini emalangeni amalutshwana alandelayo njengoba sizwe kuthiwa kusasa ku-cabinet, i-cabinet izahlangana ikhiphe i-statement malane nodaba lwanilolo olwe-coronavirus. So sikhangela ukuthi kusasa uhulumende uzasinika i-direction. Thina sithe okwethu ukuqala yona le-debate ukuthi siqalise ukukhulumisana, qalise ukuhluza ukuthi kungaba njani lapha koBulawayo semise ngathi imidlalo eminingi enjalo. Kuningi esizakwenza njengekhansili ukuthi kube le kumiswa kubuthana kwabantu okuningi njengalokho kusenzakala kwamanye amazwe omhlaba.
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wakoBulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Inkokheli yezokholo isikhuthaze abazalwane ukuthi behlukane lomkhuba okuthintana ngazo zonke indlela okugoqela ukuxhawulana. Abafundisi baxwayiswa njalo ukuba bachiyane lomkhuba okuthandazela abantu bebabambe amakhanda, njalo benze ibe khona imithi yokuhlamba izandla endaweni zokukhonzela. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngemva kokuba abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele sebethe igciwane le-COVID-19 seliyingozi enkulu ngemva kokusabalala emazweni omhlaba abakubiza ngokuthi yi-pandemic. Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, ZCC, uReverend Dr. Kenneth Mtata ulandisa ngamanyathelo abo amatsha la kubhekanwe laleli gciwane.
Ukuthintana kuzomela kume ukuze sizivikele thina lokuvikela labo esikhonza lawo. Sizoqhubeka sikhuleka ukuze tholakale imithi eyokuvikela la yokulapha lo mkhuhlane. Kodwa imithi le ingakatholakali kuzodinga ukuthi sizivikele thina lalabo esikholwa lawo. Ungathi uNkulunkulu azivikele namandla asezulwini lenkosi yethu uJesu Kristu.
Umthatha uthi sekudinga ukuthi abamabandla bamise konke okwenza abantu bathintane lapho besenkonzweni.
Umkhuhlane we-COVID-19 sulathi manje abahlanganayo uma beyenza inkonzo zesidlo, inkonzo zombhabhathizo, ukuqhawulana izandla, lenye imikhuba eminingi eyenziwa ngamakholwa.
Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano enguye njalo obona ngezempilakahle ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uDr. Henry Madzorera ukhuthaza uhulumende ukuba alandele iziqondiso ze-WHO.
We urge government to intensify surveillance and put in place travel restrictions commensurate with our stage in the evolution of the pandemic.
Kuthaza uhulumende ukuthi aqinise kwezokulondoloza abantu, atho ukuba abantu behlise kuhambo zabo. Ngakukhangelwa isibanga leli gciwane selifike kiso, singakhohlwa ukuthi amazwe amaningi esebenzisana lawo kwezokuthengiselana labo sebebhekane lenkinga emazweni abo.
And this includes our VVIPs.
Kodwa umphathintambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Obadaya Moyo uthi uhulumende esenza konke okusemandleni akhe ukwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane nxa lingaqala ukusabalala eZimbabwe. Abe-WHO bathi kumqoka ukuthi ohulumende bamazwe omhlaba balandele ngokugcweleyo iziqondiso abazibekayo ukwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane okubalisa ukungazivezi emphakathini nxa umuntu esethe wabalalo i-self-isolation. Esinye seziphathamandla se-WHO uDr. Wilfred Nkoma ulandisa kabanzi ngokunye kokumele uZulu akwenze ukwenqabela ukusabalala kwegciwane leli.
Just like you do sometimes, you work in an office, you are down with a common flu, you tell your boss, I am not going to be coming to work next week.
Njengalokho elandise ukukwenza ukuthi lisebenze ema-ofisini bese lisazisa inkokheli yenu ukuthi kalenelisi ukuza emsebenzini ngoba lilo mzimba oyabe ukwenza ngokuhlala endlini ngesikhathi zimbene yikuzehlukanisa labanye ukuthi umkhuhlane ungaze wasabalalisa igciwane lakhona.
Can actually take that action on behalf of public health.
Sikhuluma kunje abamanye amazwe abalisa elingumakhelwane ele South Africa sebebeke imithetho elikhuni egoqela ukungavumeli kwezethekeli ezivela libhahe khona leligciwane le-coronavirus kanye lokuvala eminye imingcele ukulondoloza izizalwane kulelo lizwe. EleZimbabwe lona lilokhe libika ukuba lanxa bekhona abekade becatshangelwa ukuba balalo leligciwane akakabi khona osethe watholakala elalo ngemva kokuhlolwa ezibhedlela ezibalisa ese-Wilkins eHarare leThorngrove Infectious Hospital kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
KuLife Talk lamhlanje sikhangela umkhuhlane weCoronavirus wona osusabalele emazweni womhlaba njalo wabulala abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umdlali wenqindi wakwele Botswana usemangalise abanengi ngokuba ngowesifazana wakuqala ukuba yintshantshu emdlalweni ogcwele abesilisa. USadi Genosi oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili ngumdlali wenqindi wakuqala wesifazana ukwenelisa ukufinyelela kumincintiswano yamazwe omhlaba eyama-Olympics. Ngesikhathi ingozi yegciwane le-coronavirus isabalala emazweni asezwekazi le-Afrika, amazwe amaningi asethatha amanyathelo aqinileyo okuvimba ukuhamba-hamba kwabantu phakathi kwawo lamazwe aphetsheya abhekane lodubo lwaleli gciwane agoqela eleChina, Italy lamanye. Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abathi sebephelelwe imisebenzi ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus emhlabeni wonke jikelele. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bayakhala abaculi labasebenza imisebenzi etshiyeneyo emazweni akuqela eleGermany, Italy, Canada, China, United States, Britain lamanye okumemetheka umkhuhlane lo osubulele abantu abedlula inkulungwane ezine emhlabeni wonke jikelele. Bathi akusasebenzeki ngenxa yokuvalwa kwendawo okumele benze imicimbi yabo leminye imisebenzi. Omunye wabakhala kakhulu nguPamela Nothando Bhulu ocula iAfro Jazz ekwele Germany.
Ukuhamba usavunyelwe ukuthi umuntu ahambe kwamanye amazwe, so sokuyikuthi nje umuntu sihlezi nje lapho esikhona, so sokunzima. Lezi ndawo eziningi zivaliwe, ama-pubs, ama-bars, konke kuvaliwe, izikolo lazo sezivaliwe endaweni ezinjenge-Capital City eBerlin, ya so kunzima.
Uthi uzalahlekelwa imali eningi ngenxa yokungenzi imicimbi kaZulu.
Ama-shows amaningi lawo asekhanseliwe, kusho ukuthi ama-festival, ama-concert, nxa kulabantu abadlulisa i-1,000 vela kusavunyelwa. So lama event amancane lawo ngakudlulisa abantu abangu-100 akusavunyelwa. So sokukhanselwa yonke into, sokunzima. So bathi maybe ngo-May kuzabe sokungcono, but okokathesi asikwazi ukuthi kuzahamba njani. Njengomuntu oculayo kuba nzima njalo ngoba lumnyaka besilamaplani amaningi.
Baningi abafana loBhulu uwaziwa kwezomiculo ngokuthi ngunomina. Unomatamza Nqankwali Mkhwananzi, umculi ojayele ukwenza imicimbi yakhe kwele Italy, Germany, Czech Republic, Austria lamanye amazwe uthi uzathwala nzima lonyaka kanye leqembu lakhe ngenxa yokuvinjwa kwemicimbi yabo.
Nzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathi sayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhashana. Siyethembe nje ukuthi uzaba ngcono, kwenzeka ukuthi bathi khonaye. Selingaqalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi bengihambe emazwe amabili kumbe amathathu ngeviki i-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduze eduze.
Amazwe amaningi kuzwekazi le-Europe asevimbe imicimbi yonke, avala izikolo, amavinkili lezinye indawo okuhlangana khona abantu, esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus COVID-19. Bethuke okumangalisayo abadabuka kwele Zimbabwe abanjengomnumzana Philani Mathanda ohlala kwele Canada.
Izikolo lama-universities wonke lamateke ku-province ye-Ontario le-Alberta sokuvaliwe indefinitely, sowasazi ukuthi ziyovulwa nini. Njalo i-government e-province Alberta, abantu abangenayo uma bevela from outside the country ba-advise ukuthi babe ku-self-isolation for 14 days bolonge besaba-checka.
Umathanda uthi kusalungiswa indlela zokuthi abantu baphile loba nje kuzavalwa imisebenzi.
Khanya lethi amalanga abuyayo lawa amakampani amaningi azavalwa, i-government yona isithembise ukuthi abantu abazaba beku-isolation bangakhwalifya ukuapplayela ama-unemployment insurance benefits. But into engikhonya nazwe last week asikazi ukuthi kuzohamba kanjani, kodwa ngibona ngani kusiya ngesikhathi kusafa ku-Wednesday. Okuningi kuzabe sokucaca, but okusobala ukuthi le virus indlela ememetheka ngayo, e-attacka ngayo indawo ngendawo, kuningi okusazovalwa and abantu bazahlupheka.
Kulabanye njalo abanjengo-Kerman Nelly Warari Mutengu abahlala kwele Mauritius abathi akukaxokozeli kangako elizweni lelo njengoba kungakavinjwa indawo okungena khona uZulu.
Ngapha elizweni le Mauritius akulabantu asebebanjiwe bele gcikwane le COVID-19. Uhulumende usethathe amanyathelo ukuthi wonke umuntu ongenayo elizweni uzakhangelwa ukuthi engabe elama symptoms ine awe COVID-19.
Kukhangelelwe ukuthi kuzavala okunengi okusetshenziswa nguZulu emazweni achiyeneyo, lapho okusilela amaphepha okusebenzisa ezambuzini lokunye okudliwa ngabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders selisole izehlakalo zobudlwangudlwangu ezenzakale enkundleni ye-Papa Fields ekupheleni komdlalo we-Castle Challenge Cup ngomgqibelo. Intothelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders ikhuphe umbiko isola kakhulu umsindo obekhona enkundleni ye-Papa Fields lapho iqembu lebhozo ebelidlala khona leli FC Platinum kumncintiswano we-Castle Challenge Cup. Kube labalandeli abadale ukuba umdlalo umiswe okwesikhathi eside ngoba sebengene enkundleni bejikijela amapholisa ngamatshe kanye lensimbi ezisetshenziswa nxa kuthelelwa inkundla. Kumbiko wakhe umgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uKenneth Mhlophe uthe ukwenzakale ngomgqibelo akuphi isimo esihle ngomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe, njalo kulakho ukuxotsha abasekela amaqembu ngemali. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League layo isikhuphe umbiko isithi izethesa iqembu le-Highlanders icala ngemva kwezehlakalo zangomgqibelo. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu lizasebenza gadalala ukuze liqedele imvukuzane yobudlwangudlwangu.
Njengeqembu le-Highlanders lokudana kakhulu ngesehlakalo esenzakale e-Barberfield Stadium, sathanda ukuthatha leli thuba ukubana sikhulumisane labalandeli bebhora ukubana hayi ubudlwangudlwangu abusizi ebhoreni, ngoba kuyenza ukuthi vini laba abafuna ukusponsor lalaba abafuna ukuba ama-partners bahambele khatshana. Thina njenge-club sisasebenza gadalala ukubana sibone ukuthi siyaphuma lama-strategies azakwenza ukubana kungaphindi kwenzakale okunjengalokhiyana okwenzakale ngomgqibelo.
Iqembu leFC Platinum liphakamise inkezo eCastle Challenge Cup okwesithathu iminyaka elandelana ngemva kokutshayela iHighlanders nge-2-0. Njalo umdlali walo elimthengelo nyaka uSilas Songani nguye olitshayele emambuleni kabili. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMark Harrison uvumile ngemva komdlalo ukuba iqembu lakhe likhulelwe ngeleFC Platinum.
All the work we've done through pre-season so far.
Indlela esidlale ngayo ichene kakhulu lendlela esidlale ngayo umdlalo endlwe yulo esikudlale leqembu leFC Platinum. Bengicabanga ukuthi konke kuhamba ngendlela.